Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Iphepha ndaba leHerald lona lithi eZimbabwe lizathola amajekiseni okwelapha iCOVID-19 ayizigidi ezintathu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi bakastudio 7. Mina ngilombuzo lapha kubonaba othiwe ngani iy'nkokheli zethu zona ezizikhona ukuthi yebo siyabizwa bayifakile lockdown, kodwa esikubuzayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu babafanise lezinja ezidla ezibini, kumbe bafuna ukuthi bona abantu babe zinkokheli zabantu, thina sisakwazi ukuthi basifake jele, kumbe bafuna ukuvikela ikorona ngoba aluba bebengabantu abazinkokheli zabantu, abantu abavotelwa ngabantu, ngaba kwazi ukuthi abantu bayaphila. Mina ngizikhulumela mina lo Sunduza lo, ngile 30 years ngilapha kuBulawayo, angikaze ngisebenze, phila ngokuzisebenza. Kodwa ke uma uzothi ngihlala endlini ngilabantwana abangu-5 kungala 50 kg yempuphu engenile, i-fish oil kungela, ngiphile kokucongolozela. Angifisi sibili ukwephula iziqondiso ze-lockdown, kodwa uyakuthi ngidleni, uthi ngikudle, uthi ngidleni, uthi ngiphile njani. Besicela ukuthi ngaba acabangela abantu bengaphonguyenza into nje.
Sanibonani basakazi abahle, hayi siyaphila nathi, inkosi saselusile. Ngu-Andrisi Dlamini okhulumayo. Ngingathatha isikhathi eside nje, into engihlukumezayo khona lapha engithanda ukuthi ngibuze mpela abantu abake baphamisa izandla mpela bake babuze uhulumeni waseZimbabwe. Kambe manje ngathi yena uvala izidumbu ukuthi umuntu mayechone la echonele khona ungcwatsha lapha. Manje laba ke abangaphandle kwamazwe, mangabe sichonile yena ke wenziwa njani? Ngoba kebe kunabazali ngale phambili kunabantwana, manje bazodela njani abantu? Esikweni lasesintwini abantu babethanda ukuthi benze into yasesikweni lakwabo mangabe umuntu sehambile emhlabeni. Manje njengoba ethi abantu la chonele khona kumele angcwatshelwe lapho khona, kahle kahle kuhamba njani, kuzokwenziwa? Hayi, lapha mpela abayenzi plan.
Linjani balaleli labasakazi? Hayi, thina siyancenganxema. Unjani umnyaka omutsha? Hayi, thina umnyaka omutsha lowo, hayi awusimelanga kuhle ngayi corona leyi bakithi. Layikhisimusi vela alo nyaka besiphandle ngoba vela besizigolela amacimbi ngapha ekhezi, hayi besiphezu kwamacimbi sibili la mhlaka-25. Umuntu nje ongathi usidlisa ikhisimusi ngumehluli pofu lo asingana mguni, hayi bebelo msebenzi wabo owesintu nje, ikho lapho esidle khona inyama. Hayi thina, hayi lo nyaka njengoba sithemba abaphandle e-South Africa babevalelwe behlulekile ukubuya, ngingazi abanye nje ngoba ilizwe likhulu bakithi. Siyacela lo nyaka kumbeni engathi kungayehla lokho kuyinto bakithi, asisazi labantwa bethu. Hayi yabonga kakhulu, magiza efumukwe.
Sanibonani Studio 7. Nivuka njani Studio 7? Studio 7 besacela ukubuza, uma kungake kube khona ukuthi mhlawumbe lingake kubizwe uChamisa. UChamisa akaze echazela abantu ngephathi ukuthi ule party, ngoba thina siyi-MDC kaMonzora noMakhuphe, i-MDCT siyidlile phela iparty yakhe eye-MDC Alliance isingeyethu. Manje uChamisa bengicela ukuthi uma kungabe kuyayenza ukuthi kwenzakala ukuthi mhlawumbe uchamisakaze elokhu njana e-studio. Sike sifone sibuze iparty yakhe ukuthi kahle kahle ule party loba kana party ukwenzela ukuthi akachazele umhlaba wonke ngoba uchamisa udukisa umhlaba. Uchamisa udukisa umhlaba wonke nje abantu abalandela uchamisa badukile ngoba uchamisa kala party. Bayovotani ke ekugcineni mase kufika ama elections. Ngoba iparty AMDC Alliance iphansi kwe MDCT iparty ye MDCT. Thina nje singabantu baka Monzora namakhuphe iparty yethu i MDC Alliance. Uchamisa kala party. So abantu bakhe bakuyiphi party ke?
Linjani basakazi baka Studio 7 labalaleli baka Studio 7 sithi umnyaka omutsha thina lapha kobulawayo sihlangana ubunzima obukhulu emkhuhlaneni lo okhona obhedayo ohlasela abantu ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ngathi ihlupho esihlangana lalo ukuthi amabhasi esiwasebenzisayo akusanitayizwa abantu njalo lokhu kuminyana abantu bengena kusiba lespending ebhasini njalo kulamuntu ozihluphayo ngokuthi akhangele ukuthi abantu bagqoke kuhle amamaski. Abanye abantu baku-denial state vele abavumi ukuthi umkhuhlane ukhona kibo akukhanyi kodwa okukhulu ngokuthi kulabantu abazimiseleyo ukuthi bafundise abantu bazame ukukhuthaza abantu ukuthi bagqoke kuhle amamaski bayilandele i-social distance shuwa umkhuhlane lo uyabulala.
Abalaleli ve Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.